Ntulunqube anje isikhwici samfundo nxa khona kumehlula idola eyethu neZimbabwe idola esifanele siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa imali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula ama-costings enziwa nge-US dollar ayahlupha ukwakha ilizwe nxa kumehlula kanti antsho ama-metcash eMozambique amapula eBotswana lama-kwacha eZambia ayasebenza kahambela lezisebenzi zakhe ayeZambia aqede amaviki amabili efunda i-monetary policy yokuthi iqinisa njani imali yekhaya i-local currency. He doesn't amakhewati don't reinvent the wheel engabe eselungisa ivili elitsha kanti kuselale ngqondo zona ezokuthi kabafundi antsho kuthiwa khona inyathi ifundwa kwaba phambili mfowethu.
Kodwa ke po nxa yena lokhu ezithi hayi liyabe likhona idola kujoni kodwa wena njengosibili umuntu oyingcedi kwezomnotho
kutsho ukuthi imali abayezuzayo eyalapha amabhondi anamadola ezimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi kuthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayezuzayo nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezembiwayo igolide lamadayamondi beyakhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le. Nxa kungela dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusithuthi amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumakumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadalwe ama-exports. Yikho ngibona ngathi mina uMthulinqube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali yekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni yemzini wethu.
So yikho sithi vele idola liyahlala likhona
kathi zihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi liza kwehlulwa kathi sidi ku 22,000 liyagcina selingabi seliku 50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama $1,000 ama $2,000 ama $10,000 sesiphindela kuleyani izisuku zikagideon kono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke abakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fanele i-monetary policy isebenza kanjani yokuqinisa imali yomdeni.